Endabeni zethu namhlanje lilo Kips Dube. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isikhulumisana lezisebenzi ukuthi zilungiselele ukutshengisela ezitaladini zikhonona ngemali yama-bond notes. Abasakhulayo benhlanganiso yeTajamo kasesijikele campaign bathi bazatshengisela ezitaladini ngolwesihlanu besenzela ukuthi uhulumende angethuli uhlelo lwama-bond notes. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi uhlelo lwayo lokupha imuli zabayanga imali oluqhutshwa eziqintini ezingamajumi amabili eZimbabwe lutshengisa impumela enhle. Omele isigodlo seMelika eZimbabwe u-Ambassador Harry Thomas Jr. uvula okusemthethweni amahhofisi eMelika kobulawayo abizwa ngokuthi yi-American Center ekolijini le-NUST. Silengxoxo lomsekeli womqeqeshi weqembu labesifazana elenguqu eleZimbabwe Mighty Warriors, uNkosazana Sithethelelwe Sibanda. Iqembu leli selilungiselela imidlalo ye-Africa Women Nations Cup ezakwenzelwa eCameroon. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngemizamo eyenziwa izizalwane zeZimbabwe ezifuna ukuthi zivote ngesikhathi sokusenziwa ukhetho oluqakathekileyo eZimbabwe ngo-2018. Izek ikubeke sobala izolo ukuthi lokhu kungeke kwenzakale eZimbabwe njengoba imithetho ingavumi. Lithini ngalokhu zulukandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 lo 15460 kilohertz shortwave. Sitholakala njalo kuWhatsApp lakuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.